iklinikhi isebenza ngendlela yokuthi idishi liyana ekhona efanana nalezi dishi abantu abalazo ezama-DSTV o-Openview yezibheka esibhakabhakeni. So isiklinikhi layinjalo, kodwa yena ishekhe ekhona kulezi dishi ezokuthengi layo iyakhomba esibhakabhakeni. Ukuze isiklinikhi isebenze ayifuni mobile network coverage. Ayilandaba le-ISP ifuna ukuthi lapho ifaka khona oyithanyeka khona ekuphahleni ekhaya emayini e-church esikole ibone isibhakabhaka esinjani esiyi-blue ngokuyamayeka kulandaba ngoba ama-satellite esiqhuma kuwo lanabhoda phezulu nalezi yikho kuletha i-intanethi eniyakufuthelela iklinikhi yakho wayebothela phezulu kwebhilding yakho kumbe kwekhaya yakho ndekugoma lakho kwesikolo sakho sithole i-intanethi yakho.
Ye, lokhu kuzaphathisa njani uZulu ukuqalisa ukusebenza-ke imitshina enje?
Khathesi ngingasebenzisa izikolo kakhulu ezine-example ngoba kuyaba le-monitor. It means all rural schools are now having potential for online. Kungathi kusebenzisa izikolo ezingangeni online bekuyukuthi ama-network ama-mobile operators ngakakhazi ilendia iyakwazi ukutsho kumbe yakuthi i-radio service ayisizi kuleyo ndawo. But i-starting ayisebenzisi i-terrestrial technology. So abantu kubhenefitha kwabo yokuthi akusakhathalekile ukubana bangaphi. That's number one. Number two, i-internet yangkhona i-unlimited. Ayiphezi elamaphakethi ukuthi iyakhepha ukuthi $10 kungaka. So i-benefit eyinyenhle kuyakhona ukuthi nje kakhulu emakhaya amaplazi ungayifaka wena kumbe ngiyifake mina indlozi ngiyakho ukuqhuba amakhelwane bami up to 20 yabo into engitshoyo. So it means if all communities ngale phandle akuthana leyi-10 ngoba ingane iyadika linto bebe yi-10 so kuthi kuthiwa yi-10 kuphela into ebesebenza phela i-Wi-Fi hotspot i-unlimited ngela sho bephela kuthiwa i-cloud bid ngoba awula nto etheni ku-Wi-Fi anti ngokusebenzisa ezi-communication tool.
Nxa sikhangela intengo yemitshina e-Starlink le ayisoze ivimbe na abanye ukuthi bengenelisi ukuthi bayithenge?
Uyakwayo ayifakeli bantu actually bavuleka amophi ngoba uyakwazi uku-accessa i-Wi-Fi edizi njalo ama-network operators ase ngokuya kwesikhathi intengo izayehla ngoba sebele-competition.